Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi usibalukhulu we-Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenzise imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiZiggy. Kodwa-ke kayisuye wokuqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. Yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo 2000 zonke imali ebezilokhu zitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efaneleyo igcine ingasebenza ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke abantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto, kabasathembi nje kuphela ukukhuluma. Into ezadingakala yukuthi phezu kokukhuluma lokhu akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende yena ngokwakhe ngeyokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle. Kume lokho kokubiza imali yangaphandle kokufuna imali yangaphandle ebantwini, abonisa ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali. Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela eziza kupha ithemba ebantwini, ukukhuluma kuphela akwanelanga.
Uthi njalo uMshaba no umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje, uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola leMelika. Ubona kusenzeka yini lokho?
Okuza ceda umkambo omnyama isikho ukukhuluma ikwenza. Okuza ceda umkambo omnyama ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki, abantu lapho beyidinga. Angene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo siyathenga isinkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele, njengalokhu kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona. Okuza ceda umkambo omnyama ikuqeda i-corruption esuka phezulu khonalo, ngoba umkambo omnyama usuthintinje ngemali ezisuka khona lephezulu kulaba ababusayo. Okuza ceda umkambo omnyama yikuthi imali ithembakale ithenge ngendlela efaneleyo, ngokuba abantu bayabesuka besiyathenga imkambo omnyama hayi ngoba bethanda kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu. Ngakho-ke lokho nxa ngabe iZiggy ingatshintshanga ifana le mali ezivilileyo, umkambo omnyama uzakhuthala ukhule ube banzi.
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge-3.2% lo nyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima?
Into engingayitsho yikuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka owodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo 3% or 5% akwanelanga, ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika. Kuzadingeka ukuthi ukukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze ureverse okwenzakalayo iminyaka yonke le edlulileyo.